sihlangane emahofisini ezindla eHarare oqala kukhangela imali eziholwa ngamatitshala ukuthi seziphansi kakhulu, sikhangela ukuthi njalo intengo yezinto ezintsha eZimbabwe zibona zikhwela njalo kungelayo imali yakhona emabhanga. Sitho ukuthi laba abasebenzisa ama-swipe nama-ecocash asegcweleyo kuyabe kubadilela ukuthi bephinde njengamatitsha. Sisuke futhi sakhangela ukuthi amatitshala sikhangelelane lokhetho olubuyayo laba bazasebenza njani kuma-different schools abakiwo, sikakhulu sikhangela indaba yodlakela lwembusazo olujwayele ukwenzakala ngesikhathi sonalesi esesikhangelane lazo. Sakhangela njalo indaba ye-rural allowance ukuthi iphansi kakhulu, uhulumende kade esiholisa i-rural allowance ye-$13 kodwa nasonje ikhwezi esibili ihambelane nomholo ophiwa utitshala esiyithi 100% allowance to salary. Sike njalo futhi sakhangela udaba olusolusu kakhulu ole-vacation leave, yona yakhitshwa ngohulumende ongekho emthethweni okwenza ukuthi amatitshala engahambi siyaphumula nxa bengakwanisa iminyaka yabo besemsebenzini eyi-7 years njalo eqedwe khonapho engababhadala imali njengokubhalwe phansi emthethweni. Izindaba ezixoxwe ngazo lezo.
Lithethe ziphi izinqumo?
Sithethe izinqumo eziningi silile, kodwa isinqumo sokuqala esisifake phezulu ikuthi siqalisela itermi elizayo ngoMeyi, i-second term, asoze sivule izikolo nxa iindibeko zethu zingakhangeliswanga zalungisiswa ngurhulumente. Siyavula siku-strike singayo emsebenzini, akula ma-teachers ayavula izikolo. Okwesibili, sithe mhlaka-27 siyona le nyanga iviki elizayo ngolwesibili sihambe simatshe siye ehofisini kapresident Mnangagwa siyemtshela ukuthi hatshi thina lokhu indibeko esilazo, njalo simtshela ugwalo lokuthi asize sivule izikolo ngethemu elizayo. Siqede futhi sathi ngo-April nalo sizahamba umango omude sitshengisela emgwaqweni ukuthi hatshi asithabi ngendlela uhulumende asibamba ngayo njengamatitshala. Nge-May Day lapho esiyabe sikhommemorate ilanga lezisebenzi sizatshengisela njalo futhi ngokuthi sizabuthana endaweni ezithiyeneyo across Zimbabwe sitshengisele ukuthi hatshi asithokozi ngalokho uhulumende asenza khona. Lokhu sizakwenza sikhangelele ukuthi lapho kuvulwa khona izikolo xa iindleko zethu zonke ezingalungiswanga sizabe singavuli izikolo singena kustrike.